Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kumfumfu 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla lezanu PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Kuqoqo umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa akulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abangamatshumi phose amahlanu 48 belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7209. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi 10998. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 3,258,675. Asebehlatshwe esibili sebengu 2,527,931. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,663. Ibandla leMDC Alliance lithi amapolisa asebenza lezanu PF kundaba zokumemethekisa udlakela oluqondiswe kumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Leli bandla lethule ividiyo enkundleni yeTwitter namuhla eveza amapolisa elapho kulabasekeli bezanu PF ababikwa bahlasela Chamisa eManicaland. Leli bandla lithi lobu yibufakazi obukhomba sobala ukuthi amapolisa asetshenziswa yiZanu PF. Lithi abasekeli bezanu PF laba badubula imota kaChamisa bezama ukumbulala eMutare. Sixhume isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya thi ngodaba lokuthi basetshenziswa yiZanu PF kodwa uthe ubengenelisi ukukhuluma lathi ngoba ubephakathi kumango. Abalwela amalungelo oluntu bathi luyize usuku lwangomvulo olwabekwa yisadaki lapho amazwe akulumanyano azabambana khona ekhankasela ukuthi amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ezanu PF. Lolu suku lunazwa mhla ka 25 kulinyanga. Usuku lolu lonyaka luza ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni esilande ukuzehlola umthelela izijeziso lezi ezilawo kuzulu jikelele. IMelika yona ithi izijeziso lezi ziphatha abanikazi kuphela athi uzulumakhaza. Kodwa iZanu PF ithi yizo ezibulala umnotho. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Tifa Dube.
zezo zenotho babunkomo ezafakelwa amalunga ezanupf ngibona ngathi kulula kakhulu ukuthi zisuswe lezi zijeziso kuhle ukuthi sibone amazwe eAfrika ebambana egqugquzela into abayibona ukuthi akufanelanga ukuthi bekhona njalo ebuyiselilizwe emuva kodwa ke lakhona kufanele ukuthi ngabe ukuthi amazwe eAfrika nawo ayagqugquzela atshele ubukhokheli bezimbabwe ukuthi abalungise lezo zigwegwe ezenza ukuthi baze bafike esimeni sokuthi bafakelwe izizo zenotho okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abenze izinto ngendlela eqondileyo etshengisela ukuthi bayawahlonipha amalungelo oluntu ngokubambana kwayo iAfrika yonke ayitshengisele noma ayiqhubeke itshela izinkokheli zeAfrika ukuthi abantu kufanele ukuthi babuze ngendlela enjani akube yinto emqoka kithi siziphathe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu okuza kwenza ukuthi lawo masanction engabi khona
Udaba lokwephulwa kwamalungelo lolu ulubona njani ngoba elemelika lelebhilithane athi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo kodwa bona beZANU-PF bayakulandula lokho
kuvele kuyimvama ukuthi nxa ungumtshayeli webhasi noma ungazogijime ngesivinini esikhulu kangakanani uyabe ungawubona umehluko noma uyabe ungakuzwa kakhulu ubuhlungu bamabhampa akuleyo bhasi noma i-discomfort eyabe ikhona kodwa-ke ama-passengers yibo abakuzwayo noma ngithi labo abangekho phambili kubukhokheli yibo abazwa ubuhlungu kakhulu ukwedlula abatshayeli iziningi izinto ezenza ukuthi ama-passengers akuleli bhasi bengazwisisi kuhle ukuthi kuhamba njani noma bahlukumezeke kuleli bhasi abaligadileyo elikhokhelwa iZANU-PF yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi baqondise izigwegwe zonke lezi baqondise indlela abaphatha ngayo abantu baqondise ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ilizwe lezimbabwe libe lilizwe elingenama-sanction ilizwe lezimbabwe libe lilizwe elisebenza kuhle lamanye amazwe elingahwebelana lawo
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kazulu sixoxela ekwelebhilithane inhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology ithi izaqhuba umkhosi wokubukisa amafilimu amayelana ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi kusukela ngoMvulo sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele
yeah from mhlaka 25 inyanga yenaleka October kusiyafika u 30 October sizabe sile film festival esiyibiza ngokuthi asakhe film festival lapho esiyabe sikhangele kakhulu indaba zeGugurawundi iviki siyaphela sizabe sebukise amadocumentary amabili esizawakhipha kuleli viki yaqala i-documentary ezakhitshwa ngoMvulo mhlaka 25 ithi yona One Night in 1985 i-documentary leyi ikhangela amadoda ayi-11 acatsha esilobela mhlaka 30 January 1985 ethathwa ngababekubutho le-50th Brigade ngumamasosha ngesikhathi seneso abaphindanga babonakala futhi so sikhuluma lemuli zabo ukuthi ngemva kokucatsha kwamadoda lawa impilo yaba njani manjani kuyini abakuzwayo bacabangela ukuthi baya ngapi ngoba sekuneminyaka efika phose 40 abakaze bebonakale le thuna nje ukuthi abangabe bangcwatshwa lapha akula muntu okwaziyo ukuthi bangcwatshelwa ngaso imuli lezi ziyakhala ukuthi ngabe bayathola lapho abangcwatshelwa khona labo bedele ukuthi ngempela abantu laba sebafa
abazakhuluma kulomkhosi bona baminjani njalo ngobani
ngolwesibili sizaba le conference yama-academics izikhwicamfundo ke zizaba le conference eyabisebulenjini enikwe i-theme yokuthi Gugurawundi and the culture of violence so izikhwicamfundo ezijiyeneyo zizabe zipresenta amaphepha ahambelana leGugurawundi le-culture of violence eZimbabwe sikhangelela ukuthi ngomnyaka ozayo sikhiphe ibhuku elilesihloko esifanayo elithi khona Gugurawundi and the culture of violence elizabe linama-chapter phose 9 or 10 ekutheni abhalwe ngabantu abatshiyeneyo. Ngolwesithathu sizaba le public lecture njalo ezenziwa ngundoda weMelika ofundisa eKent University, uProfessor Timothy Scanesia, yena ozakhangela igugurahundi leCold War ukuthi kanti indaba amazwe afana lakoMelika laboBritain bakhangile eceleni ngesikhathi amaNdebele ebulawa. Ngolwesine silobaba othiwa nguVincent Hillary Ndlovu, yena ungumunye wabantu abahamba abathatha izikhali bahamba egangeni after 1980. So uzabe presenter iphepha elithi khona The Dissident Story, uthi kanti kuze kube labantu labo okuthiwa ngama-dissident kwakuhambe njani. UVincent yena ke ukusanda kukhipha ibhuku elikhangele into ezinjalo. Ngolwesine sizaba lomama uProfessor Joycelyn Alexander, yena ofundisa e-University of Oxford, uzabe khangela njalo iphepha lakhe elithi khona The Dissident's Perspective. Then nge-Friday siza launcha i-documentary yenye AS2 ekhangela abantwana abasala ngemva kokuthi abazali babo ubaba umama kumbe bonke bebulewe ngabo 1982, abantwana babe bancane ngesikhathi neso kumbe ababe abasala ngemva kokuthi abazali babo sebebulewe ukuthi bona bakhula njani.
Umnumzana Senzele Ntebele ngomqondisi wenhlanganiso yeCenter for Innovation and Technology sixoxela ekobulawayo. Lanxa abanye bekhuthaza ukuthi amabandla aphikisayo amanyane ukuze enyuse amathuba okunqoba iZANU-PF kukhetho luka-2023, omunye wabakhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla leZaphu, umnumzana Mthulisi Hanana, uthi kafuni ibandla lakhe libambane lamanye. iZaphu izakhetha inkokheli yayo entsha kuCongress ezaqala ngolwesine ngeviki ezayo isiyaphela ngomgqibelo. Sixoxelo Hanana.
Uzananzelela ukuthi uZaphu usezamile kanenge ukumanyana labanye. Siqala khona le maybe kumbe siqale Lancaster sibuye ku 87 sike sazama futhi ukwenza ikhode sazama futhi ukusekela iMP Salazar ngo 2018 wonke amathuba la esibe silawo azange asincedise. Sonke isikhathi uZaphu kazuzanga lutho kulokhu kumanyana lamanye amabandla.
Iziphi inhlelo olazo ngaleli bandla alubana uthe wangena esikhundleni sokuba ngunobhala jikelele?
Umsebenzi kanobhala ukukhangela ukuthi yonke into ihamba ngendlela yokuhlela iphathi ihlelekile. Okwakuqala sifuna ukuba namalunga kaZaphu endaweni ezijeneyo siye phansi ebantwini njengeZaphu yakudala esasivele siyazi ukuthi amandla asebantwini, njengoba lomutsho wethu sitsho ukuthi amandla kawehle ayezabelweni ayebantwini khona lephansi. Yikho engikhangela ukuthi sizakwenza. Okwesibili ngizafuna ukuthi sibumbe uZaphu olabantu abatsha. Esikhathini esiningi uthiwa uZaphu ngowabantu abadala, ngifuna ukuphatheka ekwakheni uZaphu okhangayo ikakhulu abantu abatsha ngoba yibo abanenge. Okwesithathu sifuna uZaphu inkunzi, sifuna inkunzi bhonge, sifuna inkunzi ezasebenza, imele amalungelo abantu, imele abantu, imele ukuthuthuka kwabantu ngezabelo zabo, ngezigodi zabo, ngeziqinti zabo, ukuthi wonke umntwana weZimbabwe lapho akhona azizwe elabantu abakhokhelayo, abamele izinto ezibakhathazayo, abantu ababakhulumelayo, abantu ababasekelayo, abantu ababasupportayo ezintweni abahlangana lazo nsuku zonke, lokwakheni isizwe ngendlela bona abafisa ngayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana, lilunga leZaphu elidinga ukuba ngonobhala jikelele waleli bandla kukhetho lweCongress ezakwenziwa ngeviki ezayo. Uzancintisana lomnumzana Future Msebele.
Lamlela ndwandwe, 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 lamlela ndwandwe
Kweze mapandeni, inkokheli zomdabu kanye lezakhamizi seKwanda South sezethese amapolisa umlando wokusebenza lamasela atshontsha inkomo. Kuliviki izakhamizi ezedlula ikhulu zitheleke enkambeni yamapolisa eGuyu zingasadlanga nkotshana zikhokhelwa yinduna yaso uMarupi lapho ezafika zakhonona ngokuziphatha kwamapolisa. Kubika Walpeti Ncube.
Izakhamizi esilonga zivukele enkambeni ngomvulo zisiyakhalaza ngokutshontshelwa izifuyo osokubhahile kulumango njalo zithi kukhona okunuka santungwana. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba induna uMarupi ethumele umbiko enkundleni yeWhatsApp ekhuthaza uZulu ukuthi aphakame ngobunengi.
Sihlangane nje kusasa eGuyu silwe ngohlupho lolo singalo ekutshontshelwa ngoba eish sesijwile kanje ngoba sidestroya amasela amapolisa lamasela asihlanganeni ngobuningi bethu bazali sizimele ngempahla yethu.
Izakhamizi aphuma ngobuningi ngoba sithi amapolisa kumele agcutshungulwe ngoba kukhanya yikhona adla lamasele ezifuyo. Nangu usobhuku wesilonga uSidanke.
Ubusela khona fana sithatha umbuso ubusela ukhuphuke kakhulu onjengokuthi thina sesikubala ukuthi lamapolisa phakathi.
Amazwi akagcizelelwe ngomunye njalo usobhuku wesilonga umnumzana Mawande.
Asakwazi lento esiyenzayo kodwa siyaba sibone ukuthi khona ngombono wethu ubudlelwane obukhona emapholiseni lemaseleni ngoba nivele umpholisa ngabe lafika khona lapha esigabeni sakithi uzabona segijima ngemota masinyane intokozo. So kutho kukhanya khonapho ukuthi khona sela umpholisa umpholisa wonke ongeno lapha bonke sebelezi mota bonke.
Umnumzana Victor Vodloza Spanda wayisakhamuzi emanama uthi bazathatha amanye amanyathelo xa amapholisa engaqhubekela phambili esebenzelana lamasela.
Sithole amagama amanye amapholisa athintekayo abangumapholisa abanye ngabasethuli khempu abanye ngabaseNkwali abanye ngabaseGuyu. Ukuzuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi laba bantu yibo sibathembileyo amapholisa ukuthi kube yibo esilwisana sindawonye lezigebengu.
Izakhamizi lezi zamukelwa ngomkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda umnumzana Mandla Nkosi Moyo othi amapholisa engabe esebenzelana lamasela azajeziswa. Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi akulasikhalazo asebesitholile ngamapholisa eGuyu. Kulinyanga amapholisa eGwanda aphuma ijume siyadinga amasela enkomo esanyawugwe ngemva kokutshaya kwezakhamizi lamapholisa ayelonda enkomo. Omunye walabo abathola inkomo zabo umnumzana Cosmas Chabalala owekhezi.
Sibabonga bomthetho kusukisela eGwanda kuze kuthi Beybridge kuze kuthi Plant. Ngithemba babekhona iningi labantu babonile impela ngendlela okusetshenzwe ngayo. Asiqhubekeni siya phambili balimi. Maybe ukusela lowo bungayehla odede ukuze sifuye phela kusibe lokusasa lethu labantu bethu bele lokusasa labo ngoba imfuyo iyo phela impilo mangela sifuyo impilo kayikho.
Emnyakeni edlulileyo umpholisa weKhafusi wabotshelwa ukutshontsha inkomo ezisithupha. Uwilson Mtazwa kanye noTafaza Kurumsandu bagwetshwa iminyaka elithumi lasiyagalombili ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutholakala belecala lokutshontsha. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Alfred Dube.
Siyabonga Albert. Uhlelo lwabesifazana silonkosikazi Patricia Mvundla Dube ohlale kwelebhilithane okweminyaka engamachumi amabili wasephenduka ekhaya lapho aseqhuba khona ibhizimusi lokufuya imbuzi. Nangu exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011 e-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. I said, I'm going to go to the isimnenga kulumhlale emazweni abanye abantu ngasenziwa lesisokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe and into engiyiqakathekisayo ifarming.
Kwabalula yini amadlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
Kwakungelula ngiqalisa ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens ngambona inganiza ukukwanisa but ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi ngingayifundelanga ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise iproject leyi ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu uyenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000 but sadly ngathi ngisiyacollect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginanzele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithatha ukukhuthaza ikakhulu omama bakithi nxa lifuna ukungena ufarming yikukubambana labanye omama kumbe labobaba abasesihleleni lona lolo. Singahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza ifarming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza ifarming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yibulembe farm iseFort Richardson. Khonapho ngilembuzi asengibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida. So kakhulukazi ezami asizo zenyama, although eventually lami ngizabe sengithengisa inyama but okwakhathesi sengithengisa okuthiwa yi-breeding stock, meaning ukuthi ngithengisela abantu abafisa ukungena ehlelweni lokubrida imbuzi.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa iproject yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethu wona lawo asiqalise nama ama-project embuzi ziyavuma. Kunama opportunities e export thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama announcements ukuthi nampa abekhatha abe UAE bafuna mathana ngaka enyama yembuzi but unfortunately as a country asikafiki esigabeni soku exporta inyama yembuzi namathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili ikakhulu omama, think omama yikuthi silesineke mbona ingani ifarming yembuzi iyahambelana nathi ngoba kungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcina sibili njengabantwana. Ibhizinesi yembuzi can only be an industry njengakhona ukhanisa sikwazi okwe-CSA okwenkomo by collaborating coming together asisebenzeni, kungabi ibhizinesi kasifo yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand, so kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengela ingxinyiwa abanakhaya kumbe abanamaplazi kumbe abanamaplot, sibambananini labantu abanamaplazi abanamakhaya abanamaplot kuthengwe imbuzi as a collective, qalise nama-projects sisebenza ndawonye. Thina vele yikho esikwenzayo sisebenza njalo. Lami ngibambana labanye omama, akhona ama-projects engiwenza ngedwa but amanye ama-projects ngiwenza labanye omama. Siyenza inkomo, ngilaye ibhizinesi yembuzi engiyenza labanye abantu ngoba umuntu nxa enguye yedwa kunzima kakhulu kwesikhathi ukuthi usukumise i-business ezaba le-impact sibili esigabeni sethu, ikakhulu thina emathebeleland. Kuqakathekile ukuthi siqalise sibili ukusebenza ndawonye sibambana nini ukubana sithuthukise isizwe sasemathebeleland and we can only do that ngokubambana.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala nga?
Ngikhona ku-Facebook, ngile Facebook page ye-farm kuthiwa yibulembe farm, so bengasetsha ubulembe farm ku-Facebook bangithola.
Unkosikazi Patricia Dube ube kuhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingana litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo womnumzana
yebo baba Gandhi ngiyabingelela
ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazwe
okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibuswayo likhokhelwa ngumnangagwa bese saba ukunqotshwa bese saba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe langomphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusakazi okhona kuleliya kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo wafaka uqhuqho wafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kwele Zimbabwe olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho kwasokufaka uqhuqho kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe libusa linjalo libusa ngobugwelegwele ngobumenemene lobuqili
ngokubona kwakho ibandla leZANU PF linakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe ngisifundiswa uJonathan Moyo uExcelgate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasotsha lamapolisa lama-CIO lawo amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazela uJonathan ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi kutshontshwa njani ukhetho lokhana sokwenza impilo ibe nzima lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo
esigabeni semandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ungani ibandla leZaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya
sikhuluma ngohlangothi lwemathebelele nje umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume langaye uZaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwe-Midlands le-Matabeleland labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobo nhlobo ezitholakala kuleziyazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobunengi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana uPF lomphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF amkhulele umnangagwa kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa iZANU PF okulilitshe elisindayo kuyumnangagwa la iZANU PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela beNewsworks asebesithi umnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje ama-province em-endosa emxhasa ikhona impikiswane engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023 yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likamgabe ayebekwe Heroes Acre kuthiwa abanye bathenga izicathulo bathi izipho zikapresident kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla konke lokhana kuyimihlola ebonakalisa
Hello ke bekungumnumzana Dinizulu Maqhaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilazi.
Siyabonga Chris siziphethe ngebezihamba phambili. IMDC Alliance ithi amapolisa asebenza lebandla leZANU-PF ekumemethekiseni udlakela oluqondiswe kumholi wayo umnumzana Nelson Chamisa. Kuqoqwa umhlangano omkhulu wokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zeGwanda South zithi amapolisa kulumango adla lamasela atshontsha inkomo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-7:30. Na olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.